Ngingalutshona njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyelela udaba ekade sixoxa ngalo ngeviki ephelileyo. Kade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idala lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo. Kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthakazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo ingaba lomakhwapheni. Kodwa ke idala lephalamende okanye ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngilendlela ngoba ngilobaba lapha uziphonge ziphondebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni. Siyakwamukela kuhlelo lubabandebele.
Siyabonga, salibonani. Ngiyalamukela balaleli linjani lonke.
Hayi, siphile kakhulu ke mfowethu. Akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho?
Nxa sikhangela ibhili leli marriage bill, into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right. Into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa into eyende sekhulile. Kodwa nxa sokufika kulesi istage infection leyi ethi yona umuntu otshadileyo etshadiwe 511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni, umuntu lwana akwanisa ukuzothatha futhi uzofuta claim imento eneva claim i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso. Besibone ngani kululaza umtshado, umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besesengozini ukuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado. So esikufuqa njengenhlanganiso ukuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa nomtshado lomama oyedwa.
Siyabona ukuthi siyakubona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathintambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho. Pho bangakukhipha kuyabe sekungani sokulungile i-marriage bill yonke?
Nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section yonaleya i-marriage bill I think yabe ngendlela siyikhangelwe ngayo yabe sigondile yabe sinhle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa even nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aba aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade kugcina kusendisa abantwana abancane. Kodwa leyi isifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesiyenda bebathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe. So ngezinye indlela sisi ngavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandela ngendlela ayiyo yona njalo lomtshado womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabesihlonitsha sibili ngendlela emangalisayo nothi lokhu ade sesingena phakathi kwakho.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana. So ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo emakhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la?
Nxa i-section yami ingaqhubeka ngoba kathe sibafike ngama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa. Nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabungasavikelanga umtshado lowo. So kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo. Umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endawani othi yabe kwakhe ngaze emthethweni umthetho kwaso zomvikela sozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi. Thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo. Sikhuthaza nxa sekwehlule ukukhulumisana kabaye emthethweni manje nxa umthetho sesehlule ukubavikela kusuka kube nzima ngoba ngazi emthethweni yabe ngavikelekanga. So kungakhutshwa lapha umthetho yabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisane abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamule.
Siyabonga kakhulu ke sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Ziphonge Ziphondebele okunhlanganiso yepatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa babandebele.
Siyabonga.
siyabonga kakhulu ke nsuku kandabazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiph Sidube lilale
Hello manyama
sinamasiwa
wagcina masiwa
owa
usenziwe manje
sinamasiwa
owa
usenziwe manje
abadala
abadala
kwathini
haya utshela bathi salulandela
salulandela
iwo nomsi
salulandela
salulandela